Lumbukiso ubuthanisa inhlanganiso lamabhizimusi aphatheke emsebenzini wokukhulumisana kunye lolwazi lwakulezi nsuku uxoxwa lugatsha lobungcitshi kwezokukhulumisana lemisebenzi yeposo eZimbabwe. Lumbukiso ujonge ukubonisa ukuba indlela ezinje yizo ezilakho ukuthuthukisa izwekazi leAfrika ukuba lihambelane lokwenzakalayo emhlabeni wonke jikelele, ngitsho lakudaba lokuthengiselana. Isigodlo sommeli we-Indonesia kuleli sithi sibambelana ndawonye labantu beZimbabwe kulolu daba, sibanikeza lamathuba. Umnumzana Arthur Mangonda ngomunye wabantu abanje othi usele iminyaka elitshumi eqhuba umsebenzi wokuthengisa izinto ezifana le-glue edingakalayo kakhulu kuleli, ikakhulu kumafekithali.
Woodworking, if you want to put wood together for the shoe manufacturing sector.
Loku kuphathisa ikakhulu amabhizimusi ahlanganisela alungisa isicathulo lokunye, ngoba yonke into elungiswayo iba le glue phakathi kwayo. EleZimbabwe lingaphathiseka ngokuba lamabhizimusi amaningi athengisa iglue leminye imithi esilayo.
Othe uthengisa njalo leminye imithi efana lama-detergent, njalo sevule lama-ofisi koBulawayo laseZambia esebenzisa kakhulu indlela zakulezi nsuku. Ugatsha lweze-ICT eZimbabwe luthi lukhuthaza ukuba abantu bephume lobungcitshi bokulungisa izinto ezijeneyo, bephinde benelise ukuthola iminkambo yokuzithengisela emazweni omhlaba kalula. Ikolitshi leHarare Institute of Technology elikulumbukiso lalo lithi seliphuma lohlelo app elakho ukuba ingabona umuntu ihle ibe mazi ethiwa iface buzz facial recognition system. Umnumzana Amos Wali waleli kolitshi uthi lindlela izaphathisa kakhulu abantu ezindlini zabo kumabhizimusi kanye lasenkundleni zemidlalo.
Even in stadiums, imagine you're playing, they're playing soccer
and nicho lasenkundleni asithi kulomdlalo wenguqu, lumshina ulako ukuhle ukutshele ibizo lomdlali ombonayo edlala ngaleso sikhathi, kungenani lenhlanganiso ye-television eyabe itshengisa lomdlalo ukuba balibhalile na kumbe hatshi lelo bizo.
Uthi lindlela lokhe ingakafiki ukubanga lokuba ithengiselwe uZulu, ngoba kusasekhona abakulungisayo. Ingcitshi zithi ulwazi lwama-ICT luyindlela evula amathuba amahle, lusenza ukuba amabhizimusi labantu makhaza benelise ukuthola abangebe befuna ukuthenga le ndawo abangathengisela abakulungisayo ngokuphangisa, bethola ulwazi ngasikhathi sinye. UMangonda uthi ele-Indonesia lingumzekeliso ongalandelwa nxa abantu kuleli bezimisele ukusebenza.
I think the learning tool that we can learn from Indonesia is
abantu laba babamba umsebenzi wabo ngokuzinikela njalo bephangisa ukwazisa labo abasebenza labo ngokwenzakalayo kanye lempahla entsha ebayebelayo abafuna ukuthengiselana lathi. Lokhu kwenza ukuba bethuthuke okuyinto esingayifunda kibo.
Inhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union ngenye layo ebukisa kulumbukiso, ikhuthaza abalimi kakhulu abasakhulayo ukuba belungisise lokho abakulimayo okufana lamatamatisi lamabhanana ngendlela yokuwagoqela kakuhle ukuthiwa yi-packaging, ukuze ethengiseke ezitole kusimo esikhwabithekayo elentengo engcono. Umbikiso lo ophela lamhlanje ungenwa zinhlanganiso lamankampani agoqela i-Portras, Telecel, Net1, Huawei, Zimpost lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.